Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Xavier Kasukuwere uqhubeka ngumkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba.
Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures e-ZANU-PF ahamba loKasukuwere.
Ivandla lesisi lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Xavier Kasukuwere ngoba kuyindaba yomndeni.
Sinabe bandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izano inyamazane njani.
Intengo yempahla, ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezidluleyo.
Kulusizo ngoba lohulumende laye kwenze ngani konke lokhu kufika kubona ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo umnumzana Xavier Kasukuwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikisele sisinqumo emthethwandaba. Lamuhla uKasukuwere ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathele zindaba eJohannesburg kwele South Africa. Omunye wemibuzo ekhangelelwe ukubuzwa uKasukuwere zintathele zindaba ngokuthi uzahamba nini eZimbabwe ayekhankasela ukhetho. Lo ngumbuzo obuzwe njalo omunye wabasekela uKasukuwere umnumzana Ntokozo Msipha ngontungameli inkomo weStudio 7.
Ngingakunika i-example baba Nkomo, 1979, Zorewa president, Robert Mugabe in Mozambique. Look at that historical case, ukuthi uMugabe wangena eZimbabwe, usalisikhathi esinganani kodwa wayiwini election. If I am just to refer you to that one case, ukuthi election is about ama-supporters akho phansi and how organized ayo people down there. Ma ungakhangela uKasukuwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures e-ZANU-PF ahamba loKasukuwere. Ama-structures ayiwo okumele ukuthi ngavo azovotela umnangakho. Yiwo ama-structures akhampenela uKasukuwere phansi ku-ground, kuma-village, kuma-cell, ma-district, ezindlini zabosabhuku zabo-chief. Yikho lapha i-message kaKasukuwere echunyelwa khona, which takes us back to 1979 ukuthi izano ngo-1979 yayikhampena njani ngesikhathi sikamzorewa. UMzorewa ekhampena ngama-helicopter, ekhampena ngamabhasi. Ababekhona bayakhumbula ukuthi uMzorewa ethatha ama-helicopter esiye emakhaya, i-helicopter siyajikiza inkwe emakhaya, uMugabe eseMozambique. Kodwa wangena uMugabe kusele 4 weeks, March, wayiwin election with majority. I-election iwinwa ngokuthi ngobani abakhampena bangaki ama-supporters akho ku-ground. So u-ground phansi iyatshisa i-ground. Yikho abantu omnangagwa labongabangani bakhe sebesiyayilwisa at court level ngoba phansi ku-ground sebebonele ukuthi akula success phansi ku-ground. Ungakhumbula recently about 3-4 weeks ago bake bazama i-demonstration against Kasukuwere eMount Darwin. But that particular demonstration, I zange ibanike abafisa ukuachieve okwananzelelekayo ngedemonstration analana ukuthi hayi phela lujaha abantu bayamfuna kule ndawo.
Hello ke ngumnumzana Ntokozo Msipha ongomunye waba kumkhankaso kamnumzana Xavier Kasukwere yena oncintisa kukhetho lukamongameli ezimele. Untungameli uphinde waxoxa locubungula izombusazwe uDr. Shepherd Mpofu.
Mina ngokubona kwami uKasukwere singathi ngumuntu lo wabathi party spoiler. Inde uyabe ezospoiler iparty yezanu PF ngoba engibonayo mina ukuthi uKasukwere angeke aba le support edlula yezanu PF o support edlula eCCC ngokubona kwami uKasukwere engagcina eyilokhu aba ukuthi kingmaker kupolitiki ukuthi uzathatha amavotes awezanu PF a reduce ipossible margin yokuwina kwezanu PF loba be riga nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenze basebenzisana ndawonye. Mina ngibona ngani nxa kungaba lokhetho lu free and fair zagcina sekweyinye iGNU lapho kuzabe kulo Kasukwere lo Chamisa kanye lomnankako.
Lo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ocubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele South Africa. Kunjalo nje ibandla leCCC lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Xavier Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into embi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi i-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSukwere. Njalo into ye-G40 versus Locaster yinto eyazakalayo ukuthi yimpi yomdeni yezanu-PF. Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izanu inyamazana enjani ubudlelwane bayo lamanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu baphiwe ilungelo le-constitution, constitutional democracy, labo abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebangizikhundla kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni. Izanu itshengise emhlophe lapho ukuthi iyesaba ukuncintisana labanye kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana ukuthiwa ngulafdel e-High Court ngumuntu ofana nalofudu othathe fakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa kanti hayi ufakwe izanu PF. Ulafdel Mangwana ngowezanu PF. Kutshengisa ukuthi izanu iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokhu eyafakwayo imithetho yezanu yokucindezela. Lokhu kwasungulwa i-CCC ayizakilale kahle, iyanqatshelwa ukwenza imihlangano, iyanqatshelwa ukuhlangana labantu. Kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa i-constitution, ngabe i-CCC layo sebayibhana ukuthi ingakhontesti. Sesithwele nzima. Lokhu kwaqalisa 2000 ibandla, amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi izanu ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezanu. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo uKasukwere namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlale eGoli nyaka yonke bakupha presidential ballot abazake vele baziwe ukuthi ngobani lokuthi bahlala ngapi kodwa sibazi bihlale eGoli kulabantu abaningi abavotayo abahlale emazweni after 15 years bayabuya bazivota abazake vele banqatshelwe yikho lokhu kusengisa mhlophe ukuthi ZANU-PF they are scared of any competitive and strong contender. Bayesaba ukugqukulana labanye abantu, bayesaba ukubindana labanye abantu, bayesaba amabandla afana ne-CCC, bayesaba ubaba advocate Tsamisa labasekeli bakhe. Yikho libona abantu bayadutshulwa, bayabotshwa, basemajeli, obaba uMdoti nabophophorayi basebenzisa imbhobho ababotshwa kule impunity. Ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenzisa isikaswele yikuthi izami ifuna ukudeclare one party state.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina. Singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezedluleyo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabosiphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe umthengi ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola lemelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile zitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile nge-bond futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Ukakathi sesibona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende nge-price yabe iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenze ngani konke lokhu kakubona ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi ukungathenjwa kwamandla e-dollar leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqathaniswa liyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo isalilokhu ifanana lakhathesi kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Kusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni itrend yemali leyo ngeke sisehlise amaprice. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yikuthi imali leyi asithembi njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje amaprice angasoke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi ukungehli kwentengo kwenziwa ukuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi labo abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo ukuqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumeni ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Sondambuzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba batshiyane lomkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla lasenkampani ye-eCreator uJoao Jiatong wanyamalala lemali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million obotshiwe izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi kulojaha osakhulayo obhubhe ngenxa yokutshazwa ngumqando edolobheni leGweru. UNkosiyazi Ncube ubikwa ube lomkhuhlane wengqondo ube neminyaka elithumi lasithupha. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ngufeliqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekani. Uyabona izani ishaya phambili ishaya emuva. Uyabona kunje nje eZimbabwe kunama-sanctions kungendaba yayo izano. Izano ihlukumeza abantu amaZimbabweni ifuna ukuthi wona la ama-sanctions engaphumi ibe lonke ivika ngamanye ama-opposition party. Ama-opposition party yiwo abaletha ama-sanctions kodwa kuyiyo izano eletha ama-sanctions. Ma ngabe lo ubaba lo abantu ngkwasukwere lo imvalela isithizini eZimbabwe egcwele imvalelelani ukuthi yena akhosethe uba yipresident imvalelelani njalo nama opposition abo CCC nabo bani bani iyabavala kuma campaign abo ibavalelani izano. Angithi yikho lokho okuletha ama sanctions okwenziwa izano ukuthi ama sanctions engaphumi bese iqada ikhale ithi ama sanctions alethwa yilabo abantu ama opposition party babafuna ukuletha abafuna ukungenisa abelungu babafuna ukubuswa ngabelungu kodwa khona kuyibo ababezazi ukuthi banecala elikhulu abalezayo ukuthi laye lelo cala ngokuthi mabe ngavumela ukuthi umthetho usebenze njengomthetho bona bazophuma embusweni mabe ngayeke thisa besebenzise izinto zonke ngomthetho bayabona ukuthi bazophuma embusweni njalo bayabona ukuthi bazoluza yikho that's why befaka into tuzalo umthetho ozima ohlukumeza abantu baseZimbabwe kweze ukuthi lawo ma-sanctions beqine ngawo kungathi kungama-sanctions kungase ma-sanctions kuyiwa ama-sanctions.
Salibonani salibonani uStudio 7 salibonani lonke balaleli wa-Studio 7 nansenkayi bakithi nsenkayi esinta khonaphana enkayi khonaphana esinta nilombuzo mina lapho ngani yandihlukuluza sokunganithiwa amavota asefikile bathi amhlaka 23 August kodwa thina phela upresident wethu uChamisa simboni asimboni kithi simzwela kubogogo eHarare bani bani kati po thina sizambona nini sizambona nini kati kithi ngapha ematelevisheni ndizahambela nini amavota asefikile phela kuze phela abantu bemboni la bekhulumisa naye bekhuluma izikhalazo zabo.
Studio 7 ngelona lonke basakaza abaku Studio 7 lonke labasakaza ngesitshona futhi labanye ababingelela kakhulu. Into engifuna ukuphawula ngayo lapha yiwa laba abantu abathuna besigiye imthakazi thina sifuna ukuba izikhothamathe zezanupiv asifuna ukuba izikhothamathe zeCCC kambe kawuboni ngani wena okhuluma ngokuthi iCCC wathi nti ukhuluma ngeCCC sikhuluma nge-CCC yakho leyo lawo wena okhuluma ngezano ukhuluma ngezano yakho wekele ukuthi khona abantu bemthakazi ngamagwala wena ongasogwala wenzani wena ongasogwala yikele babe ngamagwala ngoba vikela impilo zabo ngoba basemlonyeni ezilwane njalo futhi into engokuyikhuza bona labo magalala mama oyinosikala babekhona kodwa bangapi namhla hleze eblazini uhamba ngephatha phatha phansi lawo lokulandelana mama magalala mama lokulandelana lento zesitolo nani lokulandelana lento zezizana abangamandebele lizadubeka nini
esalibonani salibonani ekhaya mina ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle amapolice amsebenzi wawo ngokushaya abantu na or ufuna ukubuza khona lapho ufuna ukubuza please amapolice into yayenzayo ayis right for Raymond Mthethwa ePretoria
ngiyaza ngisithi kunomunye lawo bhuta wesithi hey nabantu zegoli wasingabe sizovota siyovotela bani ngoba dina bavoteli labaphulana ngezi bavotela siyazi abantu benza umonakalo omkhulu kakithi ebantwini bakithi amashona so akekho umuntu ozobuye ejeza ishona liyeke lini ukudelela lina abantu bakithi sesisetshenziswa ngamashona kodwa lingabona siphumele izweni ngenhloso yokuthi lawo mashona asincindezele azitholi lutho linegazi sicela ukuhlonishwa singamandebele abanye abantu bakithi bayakhala ngalabo ababulaleli bancomayo wena dlamini mdala kodwa olangqono
Studio 7 impingelelo ekuseni kundawo zonke lapho elikhona hayi sihlale sizwa lobaba badungubana wakuthuma lowezano lo ukhuluma everyday ngama-development ama-development abo wonke ma uthi uyalalela iziHarare Victoria Falls Bedbridge uyabona so kanti why libala izinto abantu esingaziboniyo lingayenzi into ecacayo lisilungisele imigwaqo nje sihamba ngayo nale kumakhaya ethu kumathebeleland like ukuhlala lisiqambela amanga uyabona sesikhadele ngoba lina alisho bantu abadinga ukuhlonitshwa ngendlela eqambakayo amanga phela lilamanga kakhulu zamani kulahla amanga lizama ukulungisa ngapha emathebeleland kumbelani le lingabakhona le maybe I don't know uyabona because likhuluma kakhulu ngemashona le kodwa lihlala kobulawayo into emangazayo ukuthi why lihlala ngaphakithi lina lingalungisi ngaphakithi so into le ayikhali sitshela amanga sokuzonke ekuseni la
ye litshola njalo ku Studio 7 ukuthi kuzama ukungena noma kungeneka nzima khulume endabeni yamabhasi esanikizwe ubalule bayi 500 ukuthi sabeni siyovota ekhaya yazi ukuthi lento le yizwe isimhlungu njalo I'm feeling so disappointed ngabantu bakithi ngoba nini sizama ukuthi sithumele abantu bakithi ukuthi asabeni sorejista ukuvota ngikhumbula mina ngalila ngazi ngangena egrupini yelayini ngithi ngikhuluma ngayo indaba leyo kurejista ukuvota siyisakhamuzi kanti kimi lapha egrupini elala sifuni indaba zepolitiki kodwa ukhuluma njalo lo muntu ungaphandle kwelizwe kabona ukuthi ukuba ngaphandle kwake kwelizwe kubangelwa yipolitiki abantu bakithi bayitholile i-opportunity behambe beguqule ilizwe lakibo kodwa soze bekukwadise khonokho ngoba abantu abaningi vele ngabarejistanga ipolitiki vele ngabayibheki abanazeleli ukuthi politiki ye barula empilweni ye bakhokhelela ukuthi bephile bevuke bephila kanjani kusasa lokhu kubuhlungu lokhu bese litholile impela i-opportunity ukuthi sabele siyovota abantu kodwa sikhangathi sizohamba sibalutshwana abantu abaningi
alawuke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo mnumzana Tim Scott asenelisile ukuthola imali ezabavumela ukuthi baphatheke labanye babo abalichumi lambili kungqoqo mpikiswano ye-debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo. Le ngeyakuqala ingqoqo mpikiswano. Kodwa omunye wabo ongumongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kule debate ngoba uphenyo luveza ukuthi inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi yezicubungulo zombusazwe zithi umkhankaso kamnumzana Trump awusoze ube lula ngenxa yamacala awethwesayo ambalwa. Umthethwandaba weMelika usanda unquma ukuthi umnumzana Trump ulomlando kucala aletheswa ngowesifazana othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ngalolu daba.
Amacala alawo maningi kakhulu. Maningi amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala kodwa ke kulamacala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakalo i-documents lezi angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko okwesibili khona lokhuyana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House lokhu kuthiwa i-insurrection yana ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders okuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khonokuyana babekwenza kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala vele inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ufonela labo abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president ukuthi yakhona ngale hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha
sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama Democrats engenelisa ukungena kukhetho ulethuba na lokunqoba
mina mbona ngathi hayi uphumelela kwakhe kuza kuba nzima ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama Americans amvotele ukuthi abe ngupresident ikakhulu ngemva wokuthi ehlulekile i-term yakhe yesibili abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa i-America isaziwa njengepolisa le-democracy emhlabeni so kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la uzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Kodwa siyananzelela ukuthi umnumzana Trump ulabanye abasekeli bakhe abakhanya ingani bamlandela lanxa kutheni. Kambe bona bale ndaba yini lamacala akhe kumbe lokunye okungalunganga abikwa ikwenza.
Yeah, liqiniso lelo ukuthi bakhona sivile abalandeli baka Trump abamlandela lo bakuthe kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi babona ngathi uTrump uyacindezelwa kumbe umthetho kawusebenzi ngendlela okumele ukuthi usetshenziswe ngayo ngokufana nayo kodwa ke qinisweni ukuthi bangathi baphandlekile ukuthi babone ukuthi kulokungalunganga okwenzakalayo kuzajinge kufanane lanxa kungaze bahlale bemsekela lanxa enzeni okuphambanisekileyo bona bemilaye kodwa abayisibo abayimajority abayibo abaningi abantu bangabantu abalutshwane abasekela uTrump yiko kuzakwenza ukuthi aluze futhi ngokwesibili kumbe ngokwesithathu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebuxoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Thank you. Zinto zami zokujola ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhla, ingoma kaPage. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.